Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhla ka 9 kuNcwabakazi 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The number of new cases and deaths per day remain unacceptably high. It is for this reason that the current lockdown level 4 has to be extended by another 2 weeks.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili.
Uzabe lokhu usibulala uphenduke, uzophenduka ngelinye ihlandla, ubulale uhambe ngoba abantu hayi abantu bayala sibili lanxa ubatshela. Bathi kona kula coronavirus.
Ingcwethi kwezempila kahle siveza ukukhathazeka phezu kwabantu abangalandeli iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19.
Our liberation heroes and heroines saw a well-funded enemy with sophisticated weaponry and said to themselves, "We will fight them. We will not give in. We will overcome." And indeed, as the emerging heroes of today, our enemy is poverty, hunger, disease, corruption, as well as retarded and delayed development.
EZimbabwe linanze ilanga lamaqhawe ele Heroes Day namuhla. Umongameli Mnangagwa sithi uhulumende wakhe uluhlelo lokuhlenga ilizwe edakeni elikilo kwezenotho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Umnangagwa uthe lanxa inani lababanjwa lomkhuhlane lehlile phakathi kwamaviki amabili edluleyo, inani lababhubhayo lilokhe liphezulu kakhulu. Kumbiko awethu le kumabona kude, Umnangagwa uthe ngokunjalo ilizwe lizaqhubeka likuzinga lesine lokuqiniswa kweziqondiso lezi i-lockdown level 4. Uxwayise uzulu ukuthi elandele limigoqo njalo ehlatshwe ngobunengi ukuze uqedwe lumkhuhlane. Asizweni amazwi kaMnangagwa.
The increase in new cases per day has gone down considerably in the past 2 weeks.
Inani lababanjwa yi-COVID-19 liyehla mihla ngemihla kumaviki amabili edluleyo. Lokhu kusho ukuba impi yokulwisana laleli gciwane esibangeni sesithathu, i-third wave, iyaphumelela kwele Zimbabwe. Kodwa leli nani kalikehli okujabulisayo. Kungakho isikhathi sokusebenza kwesibanga esikuso ese-COVID-19 lockdown sika-level 4 sizaqheliswa ngamanye amaviki amabili. Ngiyakhuthaza umuntu wonke ukuthi alandele isiqondiso lezi ezinjengokuqhubeka singasondelani duzane, i-social distancing, ukugeza izandla izikhathi zonke ngesepa lokusebenzisa ama-sanitizers. Okugcina, kumele abantu bahambe bayehlatshwa ijekiseni yokuncedisa amasotsha omzimba ukuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19.
To wash our hands with soap and to sanitize our hands with alcohol-based sanitizers. Everyone eligible for vaccination must get vaccinated urgently.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma kumabona kude namuhla. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi umkhuhlane lo ubulale abantu abangamachumi ayisikhombisa lane i-74 izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amane 437 belawo. Lokhu kutsho ukuthi usubulele abantu abazinkulungwane phose ezine selokhe ufike eZimbabwe 3,900. Asebefunyenwe bele coronavirus bonke sebephezu kwenkulungwane ezilikhulu 116,327. Abahlatshwe ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,797. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezedlula amatshumi amabili 20,357. Ingcweti kwezempilakahle zithi zikhathazekile kakhulu ngabantu abangalandeli iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 ezabekwa nguhulumente kanye lenhlanganiso yeWorld Health Organization. Kubika uMavis Gama.
Lanxa inani labagulayo lababanjwa bele COVID-19 elizweni selinganeno kulezi nsuku ezedluleyo, abezempilakahle bathi uZulu ukhanya engasazihluphi ukulandela iziqondiso zokuzivikela ekuthelelweni leligciwane. UDokotela Agnes Mawomva, umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu ku-COVID-19 kuhlangothi olwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe, ngomunye wabakhathazekileyo.
This is really of concern.
Lokhu kungenxa yokungalimuki ingozi ekhona kwabantu okuyinto esikhathazayo.
Okusekelwe nguprofesa Solwayo Ngwenya, okhokhela isibhedlela sempilo esikobulawayo.
Uzabe lokhu usibulala uphenduke, uzophenduka ngelinye ihlandla ubulale uhambe, ngoba abantu hayi, abantu bayala sibilila nxa ubatshela bathi khona kula coronavirus.
Kodwa vele uZulu akazinaki ngiyithola kancinyane, kutsho umnumzana Philani Ngwenya waseJombe.
Icorona sikhona kodwa abantu abayinaki, babona ngani ngekudlala kungafiwa, kuyatshona kugcwele emfeni, kodwa yikho lapho onikana khona imikhuhlane.
Lanxa uhulumende wabetha inani labantu abangamashumi amathathu 30 kuphela ukuba kube yibo abaya emfeni, uhlala kugcwele lapha ezimfeni lalapho obhubhileyo ebulewe yilolu bhubhane lwe-COVID-19. Ekutshoneni kwelanga layizolo kutholakale abantu abedlula kancinyane 4,437 abatholakale belegciwane leli, abangamashumi ayisikhombisa lane babo 74 balahlekelwa imiphefumulo. Lokhu kusitsho ukuba eZimbabwe sokutholakale abantu abazinkulungwane ezedlula kancinyane ikhulu 116,325 asebetholakale bele COVID-19. Kwasila abafika phose inkulungwane ezisitshiyagalolunye 88,829, kuthi abafika phose inkulungwane ezine 3,900 kwaba ngabalahlekelwa ngumphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gamba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uluhlelo olubalulekileyo olokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo kwezenotho ukuze abantu babe lenhlalakahle, okuyinto athi yafelwa ngamaqhawe eZimbabwe. Umnangagwa wethule amazwi la esemathuneni amaqhawe awe-National Heroes Acre eHarare namuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-Heroes Day. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga lamaqhawe eHeroes Acre namuhla, uMnangagwa uthe uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuthuthukisa umnotho welizwe. UMnangagwa uqhubeke ethi uhulumende wakhe kunje useqinisa umsebenzi kunhlangothi ezehlukeniwe ezigoqela kwezemfundo, ezokulungisiswa kwemigwaqo lezinye, esithi lanxa ilizwe letheswa izijeso zenotho, umnotho waleli lizwe uzathuthuka noma kanjani.
Our liberation heroes and heroines saw a well-funded enemy with sophisticated weaponry and they said to themselves, we will fight them, we will not give in, we will overcome. And indeed, as the emerging heroes of today, our enemy is poverty, hunger, disease, corruption, as well as retarded and delayed development.
Kunjalo nje lanxa inkulungwane lenkulungwane zabantu beZimbabwe baphatheka empini yokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi bomnotho abamhlophe iningi labo lokhe likhala ngokudla inqoqo zomlomo kuthi abangazange bakhulule ilizwe yibo abakhanya besidla ngcono iningi labalweli benkululeko abasaphilayo bathi okwenzakala manje ezweni ayisikho abakuyela empini umnumzana Alton Maphosa omunye wabalwa impi yenkululeko ngaphansi Violet Zipra uthi akayiboni intuthuko ekhulunywa ngumongameli welizwe
lokho kwaba yilo lelizwe leZimbabwe ngani lafa kwakureverse gear ngo-1980 sesibuyele back kuma-1950s
umnumzana Fidelis Moyo omunye njalo owalwa impi yenkululeko uthi abakakuboni abakuyela empini
bakasikafiki lapha esiya khona lalapha esasicabangela khona ukuthi kuze bayikho celebrate abalutshwane abanye abangasiwo maqhawe abanye abangamafake heroes lalaba abalaliswa abatshona betshayelwe izandla othiwa ngama-heroes whilst ama-heroes elizwe leli ayahlupheka
unkosikazi Thoriso Phiri umlweli wenkululeko layo uveze ukukhathazeka kwakhe ethi ubuqhawe sebalulazeka
sengidanile ngezinto ezenzakalayo nge-heroes le okungazwakali ukuthi thina besikhona siparticipator khona akukhanyi lutho ngisho
olela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena uthi iheroes lilanga elihle
bekulilanga elihle eliqhakathekile elibonisa okwenzakalayo manje osokulusizi ukuthi sesuka libe ngandibandla lezana uPF aseyilo langa labantu abahamba bazimisela ngokulwela inkululeko yeZimbabwe because okuluhlupho
namhlanje iZimbabwe ayizange iye lapho okulele khona amaqhawe kobulawayo njengeminyakeni ngoba ilizwe liphansi kweziqondiso zeCOVID-19 lockdown ezalisa abantu ukubuthana bebaningi ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emulini kankosikazi Jane Lungile Ngwenya yena ongomunye wabaphiwe isicoco sokusebenzela ilizwe ngomongameli yamasoni Mnangagwa iHeroes Acre namuhla. Umangwenya ubhubhele kobulawayo ngeviki edluleyo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Walwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra isiphathamandla sezanu PF umnumzana Obert Mpofu utshele iphephandaba leHerald ukuthi ilanga lokubekwa kwakhe liza kwaziswa ngokuya kwesikhathi umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi umangwenya liqhawe mpela elingabuzwayo
silila labakongwenya iMDC Alliance layo ithi abakongwenya abakhale balethemba ngoba intombi yakwethu ekasitshela uJane Ngwenya intombi yesizwe liqhawekazi esithi ngesikhiwa heroine ikho ke sikhala lani njenge MDC Alliance uPresident Jamisa oMDC Alliance laye ukhala lesizwe sakomthwakazi leZimbabwe jikelele sithi inkosi ibe nani ngoba uJane Ngwenya ungumama owayelesibindi osebenzela amaqhawe lamaqhawekazi anjengo Victoria Chitepo, Ruth Chinamano, Thenjiwe Lesabe lamanye amaqhawe lamaqhawekazi angazange adeclare ukuba ihero ngoba basuka balandela iqhawe elikhulu uNkomo njengo baba uLookout Masuku abazange bamfake eHeroes Acre kuphela ngenxa yokuthi babe vele besithi galandeli okufunwa yilaba babusayo. Namhlanje sikhala lani babakongwenya, umama uJane Ngwenya uchiye isizwe sakomthwakazi waya eZambia, wafika eZambia wabe ngugerilla, waba ngadministrator, waba waphatha konke okunzima khonale. Ibhombe elabulala uJZ Moyo ladubuka esehofisini lo John Landa Nkomo ongumuyi khathesi laye yihero, balinyazwa libhomba lelo, basila engozini kodwa uJZ Moyo wasichiya khonapho.
Bakhona abakhala ngokuthi amaqhawe amanengi egananzwa esaphila ananzwa ngohulumende esebhubhile. Lingathini ngalolo daba?
IZANU PF government ayizange imnanze, yikho namhlanje ede sehlala old people's home. Lokho yikutshengisa mpela ukuthi amaqhawe kazi lamaqhawe bawananza sefile, njengoba kulesaga sesishona esithi afawanaka, ofileyo selungile. Yikho thina sithi hatshi bo, asinanzeleleni, sirecognize amaqhawe ethu asaphila, sibabonge basaphila, hatshi ukumelela umuntu ezilale. Siyabonga abakongwenya abasipha iqhawekazi njengoJane. Siyabonga iZimbabwe eyasipha intombi eqinileyo eyasebenza labomuyi oJoshua Nkomo, labo Lookout Masuku, labo Dabengwa, Thenjwele Sabe, lamanye amaqhawe angazange ahlonitshwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Kulamhlanje sikhangela ukuqansa kwenani labahlaselwa ngomkhuhlane we-COVID-19 wona ophehlwa ngumkhakha we-Delta variant. Abezempilakahle sebekhuthaze omama ukuthi bamunyise ngoba uchago lwabo luqakathekile ekondleni abantwana. Lenkotazo iphume ngeviki edluleyo amazwe omhlaba enanza isikhathi sokuqhakathekisa ukumunyisa esiqale emhla ka 1 kulinyanga saphela mhla ka 7. Ubathabile Masuku usipha loludaba.
Omama bakhuthazwa ukuba bamunyise abantwana okwenyanga eziyisithupha zakuqala zempilo yabo bengakaqali ukubapha okunye ukudla. Abezempilakahle bathi lokhu kwenza abantwana benelise ukumelana lemikhuhlane etshiyeneyo njalo bakhule kuhle. Umnumzana Evento Siziba, umongi esibhedlela sempilo njalo engumgcinisihlalo weZimbabwe Nurses Association, esibhedlela lesi ukhuluma ngokuqakatheka kokumunyisa.
Ukumunyisa into eqakathekileyo kakhulu impila kahle engane kumbe impila kahle yomntwana, especially isisemncane. Kuqakathekile kakhulu ukuthi ephile ngochago oluphuma ebeleni likamamayo kuphela, especially for the first 6 months, engahlanganisi lokunye ukudla. Umntwana laphana ma esanda ukuzalwa uyabe efuna ama-nutrients ayenza ukuthi isimo sakhe sokuzivikela emkhuhlaneni mina kwamanye amagcikwane la siphakame.
Uqhubekela phambili uSiziba echaza ukuthi ukumunyisa kuphathisa njani umuntu ongumama. Umnumzana Siziba wengeze ngokuthi uma umama ebanjwe igcikwane le-COVID-19 uvunyelwe ukumunyisa.
Umama masele COVID but engakaguli kakhulu kakhulu kunokana ukuthi kasakwanisi. Isikhathi esiningi siyathola ukuthi ama-80% ama-COVID cases ama-mild cases okuthi khonakona befanana lama-flu lona lawo esiwa lawo everyday, amanye vele kasozabe lama-symptoms. So isikhathi sona esivele umntwana kuyaye kumele efide umama la eku-isolation, e-isolate lo mntwana-ke emfide ebemonitha ukuthi khonakona ngala ma-problems yini. Ngaphandle makuyukuthi khonakona umuntu wakho nomama wakhona la segula kakhulu sekwehlela kokuphela vele kasakhwanisi la, then siyathi hayi siyamseparatha lo mntwana.
Unkosikazi Sifiso Ndiweni, omunye wabomama abamunyisayo, uncoma umkhankaso wokufundisa omama ngokukhetha ukumunyisa.
Ukumunyisa abantu bethu into enhle kakhulu eqhakathekileyo esiyikhuthazwa sikhathi sonke esibhedlela nxa sisiya bahambisa ukuthi kubonakale ukuthi bayakhula. Uchago lwethu silalo emzimbeni sayo sibanika lona luphethe into yonke abangabe beyifuna ukuthi bakhule.
Unkosikazi Sazini Fuyani, omunye njalo umama omunyisayo wakobulawayo, ukhuluma ngenhlupho abahlangana lazo ngesikhathi se-COVID-19.
Now i-challenges esiyifesayo eclinic ikuthi sokulayinwa njalo sokuphuza. Ungahamba ekuseni ubuya sokutshonile vele ilanga because of COVID. Okwamanje akusekho injwayele, sayisinjani sesiyijwayele, but ukuthi sokuphuza sokulethe akusenzwa ngesikhathi. And sebegrade futhi ama-review dates loba lihambile kompa abanye kuzathwa bebuye ngalesana babebhalile sibili date kodwa sekuthiwa konkona ungafika esibhedlela bethi ubuye ngelinye ilanga because okuthi labe libaningi elibhalelwe same ama-date ona lawo ngenxa ye COVID.
Udokotela Ruth Labote, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle, ekhuluma ngokunanzwa kwevikiwe kumunyisa, uthe idale lephalamende selilabo omama abatsha abamunyisayo, ngakho kufanele kube lendawo ezilungiswayo ezifanele ukuthi omama bamunyisele khona nxa besemsebenzini. Umnumzana Kudakwashe Zombe, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organization, Scaling Up Nutrition Alliance, ukhuthaze uhulumende ukuthi akhangele imithetho yezisebenzi ethi kumele inanze omama abamunyisayo ngokubalungisela indawo ezibafaneleyo. Kusukela ngomnyaka ka-1922 amazwe omhlaba amanyana minyaka yonke ukuqhuba umkhankaso we-World Breastfeeding Week, WBW, ngenhloso yokukhuthaza lokucebisa omama ngokuqakatheka kokumunyisa abantwana okwenyanga eziyisithupha zempilo yabo. Umkhankaso walonyaka wenziwe phansi kwendikimba ethi Protect Breastfeeding, a Shared Responsibility. EZimbabwe lumkhankaso ubukhokhelwa ngabogatsha lwezempilakahle. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu eleTalent Vision lithi kalisoze liqhubeke libhadala abadlali balo bengesilutho njengoba imidlalo imisiwe elizweni ngenxa yeCOVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu leTalent Vision umkhululi Mthunzi uthi bakubone kungcono ukuba ngesikhathi ibhola lingadlalwa baya befaka imali kunhlelo ezizabatholisa imali kuthi abadlali labo babe yizisebenzi kulezo nhlelo ukuze bengabi belokhu behola behlezi bengenzi lutho.
Abaxhasi bethu, ama-principal sponsors bethu, sebefaka imali kuma-projects ethu kulokuthi babe beholisa abadlali bethu bangekhaya. Babubone kulokuhlakanipha phakathi ukuthi abadlali bethu labo bonke abasidlalelayo banikwe ithuba baqhatshwe kuma-projects ethu. Laba abancane abalokhu besizwa ukuthi inyawo zisavuma lizathi kungathiwa ibhora liyaqala basuke ngale emsebenzini babuyele emdlalweni wabo webhora. Kukanti laba sebesizwa amadolo senzima balakho ukuthi bahle baqhubeke besebenza.
Iy'nhlelo zokungenisa imali eziqalwe liqembu le-Talent Vision ngezigoqela ukutshaya izitina, ukwakha, ukulungisa amabhara bewathengisela izimbamgodi, ukutshisa insimbi zisiba imigubazi yeminyango, isigayo kanye lendlu yokudlela. Umthunzi uqhubekele phambili wathi abadlali lawo bavumelane lazo isinqumo esithethwe zinkokheli ngoba bezafundela imisebenzi ezabaphathisa nxa bengasadlali.
Sahlala phansi labadlali ngathi ama-representatives awo, captain no vice captain, sabachazisela ukuthi khathesi sesikhangelela ukuthi kusukisela mhla ka-1 July abadlali bethu sokumele basebenze sifumane italenta labo lesibili ngaphandle kwebhola ukuthi inyanga iphela sibongane. Lokhu kuzakwenzakala kuze kuqale ibhola. Abadlali bakwamukela lokho kakhulu kakhulu bekunanzelela ukuthi isikhathi sokudlala ibhola sisuka sibe silutshwane, kanti futhi idima yakhona ilameva ukuthi ungaqhamuka unganelisi ukudlala ungalimala ungenelisi ukudlala.
Ensukwini ezidluleyo inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwemidlalo elizweni ye-Sport and Recreation Commission ikhuphe umbiko isithi isivumele amaqembu amela ilizwe kwimidlalo etshiyeneyo ukuba alungiselele ukuba adlale la maqembu akwamanye amazwe. Amaqembu amele ilizwe leZimbabwe emidlalweni yenguqu eyokudinga intshantshu zezwekazi abalisayele FC Platinum kanye lele-Black Rhinos Queens lawo akuluhlu lwamaqembu asevunyelwe ukuqala ukuzilolonga, kodwa umbiko we-SRC ugcizelele ukuba ezinye zonke inhlelo zemidlalo zilokhu zimisiwe. Asekulokhu esabela ukuba amanye amaqembu asengahlatshabalale ngoba labo abawaphathisa ngemali bengathokoziswa ukuba belokhu befaka izimali khona kungadlalwa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siloke sikudaba lwezemidlalo obekhokhela iqembu leZimbabwe emidlalweni yama-Olympics kwele-Japan uFrederick Ndlovu uthi baza kwenza umhlangano wokuhlolisisa okwenziwe ngabadlali beZimbabwe abaphenduke ekhaya belengise izandla bengela sicoco abasitholileyo. UNdlovu uthi bazaphathisana lenhlanganiso ezitshiyeneyo, amankampani kanye loZulu ekudingeni abadlali abazakhethwa ukuba bamelele eZimbabwe kuma-Olympics aza kwenzelwa kwele France ngo-2024. Lanxa iZimbabwe iphenduke ilengise izandla, eleKenya lithole izicoco ezilitshumi eJapan kwathi amanye amazwe aseAfrika agoqela iEgypt, South Africa, Uganda le-Ethiopia athola ezimbalwa. Elemelika yilo elithole izicoco eziningi ukwedlula wonke amazwe emidlalweni le egqitshwe izolo. UKirsty Coventry ongumphathintambo wezemidlalo kanye lomdlali wegolf uScott Vincent bebemele iZimbabwe ekugqitshweni kwalimidlalo. Asizweni uNdlovu exoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Kunyanga lezayo kaSeptemba silakho lokho kuthiwa abathi strategic plan for the next 4 years. Yona i-short term, then sizabe silungiselela futhi i-medium term yabe ikhangelela ama-Olympics ka-2028 and the long term ka-2032. Ngakho-ke okwakathesi kumele sikhangelisise sikhwisise sisebenzisa ama-scientific methods and le technology le-research ukukhangela ukuthi esikwenzileyo kusithethe kwasifikisa ngathi. Ngakho ukuthi siqhubeke from lapho esikhona kathethi siya phambili sizenza njani. Ngakho-ke okusobala ukuthi abadlali bethu kumele sibasekele kakhulu ngezimali ngemicimbicimbi yokusebenzisa ukulungiselela imidlalo yabo etshiyeneyo. Ngakho-ke silamazwe anjengabo-South Africa eza eMzansi lapha abalama high performance centers. Yike sikhalele khona ukuthi hayi kumele sibe labudlelwano babo ukuthi sigijimisele abadlali bethu khona ngale ukwenzela ukuthi sibasukise kulapha abayikho khona esigaba esikhona, sibakhweze ukuthi bebe lawawo amandla ukuthi hayi benganqoba kwimidlalo ebuya e-2020 Olympics.
Yes.
Senjalo futhi kuyamele ukuthi sikhalele ukuthi njengeZimbabwe Olympic Committee singazama ukuthi sidinge izimali ezithize ukwenza ukuthi singezelele kulokade silakho, ngoba siyakwazi ukuthi khona besilabadlali abahlanu, kodwa-ke kungaba ngcono ukuthi nxa singaba nabadlali abangamashumi amahlanu kusiya phezulu, hhayi kwenza ukuthi kube nehlonzi ebadlalini sibahambisa kwimidlalo le phezulu.
Ye, ubona ngani khonokho lingakwenza njani ukuthi lidinge babe baningi abadlali kulokuthi lihambise kuphela abahlanu? Kambe kusekelwa njani? Le mali iyatholakala yini?
Umsebenzi lo esingeke siwubeke kuhlandla elilodwa. Umsebenzi lo kumele siwubeke kunama-athletes, kuma-clubs abadlalelayo, kuma-national federations abakuwo. Lathi-ke iZimbabwe Olympic Committee, i-Sports Commission, layo ihulumende yeZimbabwe. So kumele sihlale phansi ndawonye sihluze ukuthi singenza njani ukuncedisa abadlali bethu, ngoba sonke sile-role to play in the development yama athletes ethu la. So kuqathelele ukuthi sikhuthaze sikhulume lehulumende, sikhulume leministry yethu ukuthi singenza njani ukwenza ukuthi sincedise abadlali bethu. Yike sizoza kwenza khonoko ngoba lani linje Dube njengabantu abaphethe as a information lani le role yethu okumele liyidlale eyiyo yona leyo yenzayo kathesi ukuthi lazise usapho lokhu leZimbabwe imbambeko esilazo njalo futhi la iZimbabwe jikelele ila ihlanzi okumele lilenze lama private companies okumele ancedise ukwenza ukuthi sikhupheke njengelizwe sindawonye.
UFrederick Ndlovu ubekhokhela iqula leZimbabwe emidlalweni yama-Olympics egqitshwe isolo kwele Japan. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa useqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.